Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 27 kumabasa 2022 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe iye-on-year inflation sesikhwele sayaphose kukhulu 96.4%. Sokusele insuku ezintathu kuphela ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu ole 2022 Population and Housing Census uZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe iye-on-year inflation sesikhwele sayaphose kukhulu 96.4%. Ngokubika kogatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency, lokhu kutsho ukuthi intengo yezinto ikhwele nge 96.4% kusukela ngomabasa eminyakeni odluleyo kuze kufike namuhla. IZimstars ithi njalo nxa kukhangelwa inyanga ngenyanga i-month on month inflation, intengo yempahla ikhwele isuka kokuyisithupha 6.3% ngombimbitho yaya ku 15.5% kulinyanga. Ithi njalo umuntu oyedwa usedinga amadola zinkulungwane ezedlula kancane eziyisishiyangalombili 8,366 Zimbabwe dollars eyokuthenga ukudla ngenyanga. Nxa ihlangene lezinye indleko ezijiyeneyo, limali iba zinkulungwane ezilitshumi lanye 11,363. Lolu gatsha alusatshongo ukuthi umdeni wona usudinga malini. Ingcwethi kwezenotho zithi ukukhwela kwentengo yezinto lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukuluphatha kuhle udaba lomnotho. Nanku idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi nxa liqathaniswa ledola laseMelika. Emkambo oqhutshwa iReserve Bank oweForeign Exchange Auction izolo, idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe alikhulu elilamatshumi phose ayisithupha 1:159. Kodwa emkambo wensitha oyiwo osetshenziswa ngamabhizimusi, idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe aphezu kwamakhulu amathathu 1:300 kusiya ku-350. Sokusele amalanga amathathu kuphela ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu olwe 2022 Population and Housing Census uZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Uhlelo lolu luqale mhlaka 21 kulinyanga njalo lugqitshwa mhlaka 30. Abanye bakhala ngemibuzo ebuzwayo efana lokuthi nxa ulengane eyintombazana engaba leminyaka elitshumi lanye 11 kumbe engaba kubo grade 7 iyabe ilabantwana abangaki. lo ngomunye wemibuzo ebikwa icunula abanengi. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter uthe umbuzo lo uqhakathekile ngoba ujonge ukuveza sobala udaba lokwendiswa kwabantwana eZimbabwe. Abanye ababalayo babikwa bexotshwa emizini yabanikazi kumbe besethuselwa ngenxa yemibuzo enje. Sixoxele siphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ye ababalayo siqalisa ukubabona bebhodabhoda mhlaka 21 nje kusise kuseni kuze kufikela namhlanje lokhu bebhoda sibabona okuveza sobala ukuthi uhlelo lolu luqhubekela phambili kuze kuyefika khona mhlaka 30 ngoba batsho njalo nxa bekhuluma emaredweni bona bezimstad. So sikhangela ukuthi nxa kufika lesi sikhathi namhlanje phose ingxenye yenani labantu bahlala eZimbabwe babe sebebaliwe ngoba siyababona laba ababalayo ama-enumerators abhoda nsuku zonke engena izindlu ngezindlu ebala izimuli ezitshiyeneyo.
Abantu bayavuma yini ukuhlala phansi lababalayo laba bephendule imibuzo ngoba kulembiko esiyitholayo abanye bekhonona kakubi besola imibuzo abayibuzwayo?
Iningi labantu, iningi lezakhamizi esesithe saxoxa lazo, hayi kukhanya abaningi sibili bayasebenzisana lalaba ababalayo, bayasebenzisana lama-enumerators, njalo abaningi bazimisele ukuhlala imizuzu ethize sibili ngoba imibuzo ebuzwayo iminenganyana kuyafika phose amathumi amane emizuzu. Umuntu lwana uyabe buza lokho ebuza kwezinye indawo njalo nxa kuyikuthi imuli inkulu kuyafika sibili kumzuzu engaba ngamathumi amahlanu. Kodwa esikunanzelayo ukuthi abantu bakobulawayo bazimisele sibili ukuthi basebenzisane nalaba bantu ukuthi babalwe, njalo iningi nxa sixoxa lalo liyaveza ukuthi hhayi sebefikile emizini yabo sebebabalile babuza leyo mbuzo eyabe ibuzwa ngoba imibuzo yakhona sibili ijulile. I-questionnaire yangikhona ile mbuzo phose ngaba lezigaba ezilithumi okuveza sobala ukuthi information eyabidingwa iningi, njalo silethemba lokuthi izaphathisa abahlali bakobulawayo abahlali beZimbabwe ngoba ukubala kwakhona kugoqela ukuthi umuntu anike lawo magama abantu abaye bethe balala ngobusuku bukamhla ka 20 ngolwesithathu lolodlulileyo kusiya kusa kungolwesine umhla ka 21. Ngokunjalo ke uyafica ukuthi engxenye kwesinye isikhathi imoli yabe ithe yaba lama visitors njengoba besikwazi ukuthi bekuli khefu lepasika, bonke labo bantu ke bazabalwa lapho kade belele khona. Sokungenza ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi imizuzu icinisi sibamnengi, kodwa ke siyakhuthaza ukuthi abantu babekezele, abantu basebenzisane logatsha lwezimstadi ukuze kuphume inani eliqondileyo labantu abahlala kobulawayo lalokho abangabe bekwenza imisebenzi abayenzayo. Abantu bangesabi ukukhuluma abakwenzayo nxa kuyikuthi umuntu yivenda achaze sobala ukuthi hhayi yena uyazithengisela imibhidi, uyathengisa lokhu lalokhuyana, baza kubhala phansi konke konkana. Nxa umuntu engasebenzi bakuveze khonokho. Lanxa kuyikuthi umuntu uphelele endleleni ukufunda, siyakhuthaza ukuthi abantu bakukhulume khona ukuze kuvele sobala isimo sepopulation yelizwe, isimo sepopulation yakobulawayo.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Izakhamisi zeCholocho zithi lo nyaka zibhekane lendlala embi ngoba izulu kalinanga kuhle. Zithi kwezinye izigaba izifuyo seziqalile ukuswela amadlelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo wake wamela iCholocho edalele ePhalamende njalo eyisakhamuzi umnumzana Believe Gawule olilunga leZanu PF.
ECholocho Gande kubi emasimini, indlala sibili, indlala yako konke, indlala abantu abala kudla ukudla izulu ikilizile, izulu abuya kuhle ekuqaleni wathi ngemva kwakhonokho amabele atshabalala ila izulu labaleka amabele aze awonakala. Ngokunjalo kwakwazise lotshani ezifuyweni, utshani uzashipha njalo izifuyo zebulanzi zabulawa yindlala, kwazise namanzi azafika super akungatsanga leminyizamo yokuthi kulungisiswe konoko kusethemasinya kangaka ukuthi kuvikelwe konoko sokumele uhulumende labathi ncedisa ama NGOs bangenele bancedise uhulumende lapho bangayenelisa khona ukuthi bebona ukuthi abantu bangathola ukuba kulungiselele ukuthi abantu bazadinga ukudla ensukwini ezilandelayo kuphinde njalo ukuthi abantu izifuyo zayo zidinge ukuncediswa ngokudla nangamanzi lokhu vele yikho sini lokhu kukhona esigabeni sethu umumo wezinto awumanga kuhle lapho esiya khona kukhanya kule ndlala sibili esiyilandayo
manje zikhona yini inhlanganiso eziphathisa uzulu esiyasizibone ziphathisa esezicalisile
zikhona kande inhlanganiso ezincedisayo uhulumende ezinjengabolidi lezinye eziyazi ukuthi nxaso kufika esikhathini esinjalo ezingenele ezincedisa okwakade ezinto sezifumile ngoba kade kumnyaka ophelileyo hayi abantu bebedobhidobhile njengoba izulu linye kuhle kangakani kodwa kathesi hayi sekuthi inhlanganiso lezi kuzadinga zibuyelele njalo ziyekhangela zibone ukuthi umumo labalinisi kacebise ngama-reports abo kuhulumende ukuze uhulumende abakhombe lapho kunendingakala khona ukuthi bancedise khona ngokudla kwabantu ngoba abantu bengabulawa yindlala
manje nxa sikhangele zona izifuyo-ke zimi njani ngesikhathi sona lesi singakayi phambili ukuthi ngesikhathi sokuthi sokusilela kakhulu kakhulu kunjani okwakathesi kuzifuyo
okwakathesi kande ngingathi mina ezifuyeni kusesengconywana ngoba utshani bona okukhona obutshileyo busesekhona okwakathesi kodwa buzaya kutshabalale phela ngoba utshani lowo usazange bavuthwa sibili waze wafika endimeni enhle but ukuthi uqhubeke ubukhona ngesikhathi lesi sobusile esilandelayo kwazise kuzaba lolo ukuthi kuzaba le ndlala yokudla kwezifuyo ngokunjalo-ke okwakathesi kusesengconywana ngoba sadobhadobha khonoko kukhona
umnumzana Belief Gawule isakhamuzi secholotsho njalo wake wamela lesi sigaba ephalamende ulilunga lezanu PF selikubonile na okusemaphephandabeni iNews Day ithi kulomantshi wakobulawayo umnumzana Stephen Ndlovu omiswe enkantolo esetheswa icala lokusebenzisa amandla akhe ngendlela engayisiyo. UNdlovu ulokhe evalelwe njalo ukuthoniswa kwecala lakhe kuzaqhubeka ngolwesihlanu. iNewsZimbabwe ibika ukuba uhulumende uthi kuyize ukukhethwa kukamnumzana Enoch Mupamahombe ukuba ngumeya weHarare. UMapamahombe ukhethwe ngamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change ngolwesihlanu. Uhulumende uthi unanza osaphethe lesi sikhundla umnumzana Stuart Mutiswa olilunga le-MDCT. iChronicle ithi abakwamanye amazwe ababukisa impahla zabo eZimbabwe International Trade Fair bathi bafuna ukuqinisa inhlelo zokuthengiselana leZimbabwe. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Yeah, sanibonani, sanibonani bakithi basakazi konke nabalaleli be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Bakithi ngizathi nami ukuthi ngiphawule kancane nje kona lapha mangisizwa abantu bekhuluma i-Studio 7. Bese ngisithi khona yazi iqiniso lona li-right iqiniso mpela liyamkhulula umuntu ngoba la kuneqiniso khona noma nje kungenakuthula kodwa ke iqiniso lona liyinto ephilisa abantu ngizwile laphana kuthiwa khona umongameli umnangagwa owalalisela lo president waseFrance lo owine ama-elections and then uthi ungumngane wakhe angazi ukuthi bezositshela nini ukuthi umngane wakhe uba kungenziwa ngama-elections ngoba siqala ukuzwa manje ngoba bekunama-elections esewine ama-elections sesitshela ukuthi ungumngane wakhe njalo ilizwe laseFrance kakade akusikuthi lingabe yisitha selizwe laseZimbabwe kuphela yilamazwe ahlala ekhuluma ukuthi khona no uhulumende waseZimbabwe akuzame ukuthi uhloniphe amalungelo oluntu lwaseZimbabwe, uhloniphe nomthetho sisekelo waseZimbabwe and so forth. So laphana mase kubuzwa futhi laphana isikhulumeli sabo uthi hayi kuna lokhu kukhulunywa ngupresident wabo kungabe kuliqiniso ngoba ubonile ngoba laphana kusenziwa lokhu nalokhuyana, wathumela olimele walo ambasada ukuba bekhona laphana. So ke ngithema ngithi ngilalela kahle maye lokhu ephendula ebuzwa intatheli ngathola ukuthi shem njengehlala yenza bantu benkosi uyadayiva nje yazi uyadayiva ngathi ngumadribula ebhoreni akaphendule njengokuba imibuzo ibuziwe.
Salubonani, salubonani basakazi nani balaleli beStudio 7. Basakazi nabalaleli beStudio 7, ngiyakhala ngikhala ngalizano bandla esesiphenduke manje saba ngumhlajelo, saba ngumnikelo omhlajelo ngalezano le. Ngempela ngempela izano ngathi seyithathe yanikela ngathi emazweni, sesihambe saphuphela emazweni, nakhona emazweni ngapha la besithi siphephela khona abasifuni kwamanje. Izanu yona ayikuboni konke kukho konke lokho, yona nje abakhokheli bakhona bezanu abomnankagwa nabo gawule nabo suwenga nalabo obathungba lochuma lona bona ababhizi ngokufida amaphoketa abo ukuthi abantu phasi baphila kanjani. Hhayi akusindaba yabo leyo, ezilongibona abantwana befunda bebakhiphile bengafundi kwakhona eZimbabwe. Thina-ke izihluphekile, izihluphekile esithi sizamela abantwabethu, yikho sokuyikufa kwekusasa lwabantwabethu lethu lokhu. Ngoba ma ngabe sixoshwa kwamanye amazwe ukuthi abantwabethu sizobasa ngani ezikolweni, abantwabethu sizobafundisa ngani ngendaba zabo omnankagwa lesi? Siyacela abantu bakithi ukuthi phela ngabe ifi ngabe kuyabanjwana, sibambane sikhiphe lezano, sike sithathe ama-differences nje siwabeke eceleni ukuthi wena ungayiphi iphathi, wena ungayiphi iphathi. Ezilungu waphuma izano bantu bakithi, izwe lakithi liwubuyele esimeni esiraiti. Asibambaneni bantu bakithi, sikhipheni izano, izano iyasibulalisa bandla.
Studio 7, Studio 7, linjani nje lonke bona ngapho, o Gibbs, o Ezra Chisa, o Tungamile Inkomo, o Sthandekile Mhlanga, lonke nje lizizo nje libingelelekile. Hayi siyazizwa mpela izindaba, mpela sizizwa njalo zijisa. Hayi namhlanje uzothanda ukuphawula ngebandla lezanu PF leli. Ibandla lezanu PF leli lithi liwine emakhaya, lithi liwine emakhaya emadorobheni liyadliwa. Umbuzo wami uthi kati bangaka abantu abasemakhaya, abantu abaningi abasemadorobheni nabasemakhaya ibaphi abantu abaningi? Masibala nje abantu, phela ungakhangela iBulawayo, ukhangela iHarare, ukhangele nje amadorobho nje wonke lapho izanu PF ethi idliwa khona, kodwa iwine emakhaya. Isikhuku sezanu PF lesi sokuthi iwine emakhaya, ivotelwa ngobani emakhaya? Kuba ngoba abantu emakhaya bayivoteli, ivotelwa ngoNdova yini? Ibadla lezanu PF leli livotelwa ngobani emakhaya khona leli ability liwina khona? Dina abantu bezanu PF liyafuna ukudlala ngathi, liyafuna ukudlala ngathi emakhaya vele izanu PF kayiwini. Ngitho ithi iye emadorobheni lapha kuwini MDC emadorobho, lintshela ukuthi ikhona iphathi okuthiwa ingawini emadorobho wonke amakhulu eZimbabwe, kodwa kuve le bandla ethiwa liwini emakhaya linjenge izanu PF. Usho kuthiwa izanu PF siwinile ngaliphi? Ayi lapho sinojogcekeni, lapho sinojogce. Mina zahlala ngisala ke khonoko
Studio 7, njani? Kuma umaphosa lapha kondolwane esigabezwa umakhulela. Hayi lize linzima kakithi, South Africa laisijikela sofake sekhaya bakithi sevota saba nenaki ngoba siyavota this year, next year sorry. Kodwa ke ukuvota kwethu ngibona futhi sihlupheka ngoba abantu bakithi asicabanga ngokufana. Abanye basakhuluma ukuthi kuvotela umqondisi yabozapho bekhangile phela straight, bathanda nje amaqembu lawo ngenhliziyo njengathi siwathanda ngoba amaqembu akithi lana siyawathanda kakhulu bakithi. Asiwo ukuthi kumbe siyawazonda ngoba siwathanda amaqembu phela ayisindebelele, kodwa esikubonayo kayi ndawo kwamanje. Okwamanje mina vele ngifuna umqondisi bejoyine empelile ukuze i-TCC ngivoteleni yona. ngoba iopposition engiyibonayo elinqubekela phambili okwamanje ngoba lokhu silonke sikhuluma sithi sifuna kwethu ngamandebele alokanye sikuthole lokho ngoba kule inye impilo yokukhuluma impilo mnyanga kwalapha ngamthika ekhuluma ithi abazijona zibonisele ukufa iqinisile bazakufa abantu ngoba lapha into enkulu bakithi fanele sikhipheni izalo esihlalela bami sikokukhuluma ukuyabelwa kwilizwe lakithi lokomthwakazi hhayi lapho siyangena sithi akwamanje vele thina njengathi njengami nje ngicabanga kanjani engiyijoyine into engiyazi ukuthi kayindawo asinanzeleleni bakithi ukuthi sifanele sivote i-triple c sikhipheni izalo sikokukhuluma-ke ngesizwe sakithi ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi eleSomalia, ele-Ethiopia kanye lele-Kenya azathola usizo oluvela eMelika ole-$200 million eyokukhusela izigidi zabantu ezingamachumi amabili 20 million ezihlaselwe indlala. Umsakazo munye uthi njalo abahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo abanobudlelwano leqembu le-Al-Qaeda kwele mali bathi bathumbe isotsha lakwele Russia elisebenzela kwele mali lingaphansi kwenkampani ye-Wagner Group. Singene kudaba lwemelika. Umsekeli kamongameli waleli lizwe unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Eloba enkundleni ye-Twitter izolo, uHarris uthe lanxa kunjalo akalazo impawu zalumkhuhlane. Ngokunjalo uthe uzizwa elenhlanhla ngoba wahlatshwa wonke amajekiseni e-COVID-19. Sixoxele osebenza kwezempilakahle eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Bengibona nje ngiphongonandlelela ukuthi kunsukwana ezedlule kumbe kunyanga lezi ezedluleyo iziphathamandla zikahulumende weMelika ezimbalwa bezikhanya lazo kumenyezela ukuthi zibanjwe kumbe zile COVID-19. Ngingazi ukuthi imbangela yokuthi laba ngabantu abasebenza labantu abaningi hamba endaweni eziningi ezehlukeneyo behlangana loZulu, behlangana labanye abantu abehlukeneyo. Kodwa kokuthabisayo yikuthi kule mibiko njalo eyokuthi u-Vice President uHarris kaguli naloba igciwane likhanya likhona emzimbeni wakhe kodwa kaguli ekala lokho okuthiwa ngama-symptoms. Okunye okungithabisayo yikuthi uzikhulumele yena wathi uzaqhubeka esebenzela ngekhaya kazukuphuma ayehlangana labanye abantu. Kukhanya ngani ubela i-COVID le ngemva kokwethekelela e-California. So singazi ukuthi kumbe igciwane lelulithethe khonale. Okunye njalo okuthabisayo ukuthi u-Vice President wahlatshwa amajekiseni womabili awuvikela, wahlatshwa nale i-booster shot. Lokho okungabe kuyikho okubangela ukuthi angabi lama-symptoms, akhali engaguli njengalokho kade sikubona esikhathini esedluleyo. Sibona abantu begula bebulawa yi-COVID ikakhulu ngesikhathi lesiyana abantu kungakabi lama-vaccine. Yikho okuthabisayo khonokho ukuthi labo abahlatshwayo amajekiseni omabili okuvikela baphinda bahlaba ama-booster kusoso kulobufakazi sibili obugcweleyo obutshengisa ukuthi ingazi kubamba i-COVID yakhona kodwa umuntu kaguli kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa labo abalokhe bethikaza kumbe bethandabuza ukuhlatshwa?
Kuqakathekile kakhulu njengoba ngengatsho ngaphambilini ukuthi u-Vice President uKamala Harris umuntu owahlatshwayo amajekiseni okuvikela ngathi ama-vaccines wahlaba amajekiseni womabili ekuqala leyesibili wahlaba ne-booster. Kuyakhulunywa ukuthi khathesi laloba elalo igcikwane elayo i-COVID kodwa kaguli ngumuntu nje oziphileleyo asizwanga ukuthi umbutshaywa likhanda kumbe uyakhwehlela kumbe osokumele aye esibhedlela. Ngakho-ke mina ngilokhu engiqonqosela, lokhu engikhuthaza uZulu ukuthi nxa labo bangakahlabi lamajekiseni kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi abantu bahlatshwe bavikeleke. Siyabona njalo ukuthi inani labantu abahlaselwa yi-COVID lapha kwele Melika likhanya lisehla, lokhu liqhubeka lisehla. Kodwa laloba kunjalo kasikwazi ukuthi kuzinyanga ezizayo kuyabe kuminjani. Engxenye singabona njalo lomkhuhlane usumemethe. Ngakho-ke ukuthi abantu bahlatshwe amajekiseni okuvikela ama-vaccines eyokuqala, eyesibili, ile booster shot. Ngizwa sokukhulunywa njalo kakhulu sokukhuthaza ukuthi abantu bathathe ama-booster shot awesibili. Lokho akangazi ukuthi abantu bazakwamukela njani, kodwa inkuthazo yami ngeyokuthi abantu asihlabenini amajekiseni okuvikela. La eZimbabwe bakhona njalo abanye izihlobo zami lami engizaziyo abalokhu besithi ye asihlabi thina, ye unje kunje asihlabi amajekiseni, asikwazi ukuthi kuyini abasifaka khona emzimbeni, ye bazasenza sibe ngamarobhothi. Omunye umngane wami wandlela wathi umntanakhe wathi khona kuye amajekiseni ona la esiwahlabayo in 2 years sizaguquka sibe zinkawu. Ngathi kambe shua. Ngakho-ke hayi, asoze siguquke sibe zinkawu. Siyabe lokhu singabantu siphila sile mpila kahle sesivikelekile-ke emkhuhlaneni we-COVID.
Unkosazana Brenda Moyo isizalwane seZimbabwe esisebenza kwezempilakahle eMelika.
Dien Sansa Laksifa. Umkhuba osubhakhile emhlabeni wokuhlekelela ubunja lobunyamazana kusenzakala, angilankani labo. Ubunja lobunyamazana that has costed the lives of foreigners in South Africa. Dudula demons have taken over from the Lindala Repatriation Center, a detention facility for undocumented migrants in South Africa. This world has become hell, and South Africa is the capitalist city. Deep Sloot is the union building. Dudula movement is the cabinet. Unhlanhla ithungamela. Abakithi bakhanzingwa bephila kwenziwa idilingathi. This South Africa place of gold is the merciless. Fare thee well, son of the soil. The soil of the sun shall bury you. Mdloli omhle. Let me moan the un-African tendencies by South African elements behind the Dudula Operation Loyalist, led by Nhlanhla Lux. They drink dry our blood for wine. They munch cold our bodies for dinner. I call them saints of Satan, the vampires. Their appetite for Zimbabwean blood is unquenchable. Izilakalaka zabo zivingqoza zigxoze igazi labafowethu. Baminza thina, babhodla abafowethu. Ramaphosa and Comrade ED, lithini makunje? Lakhelene abantwana sebevukelana, lina libhizi ngamakhapachino. Sisman, a minute of silence. Dear Santa Lux et al., you have decided that a son of Kes, the father of four, a gardener in the four-ways neighborhood of Johannesburg, South Africa, by the name Elvis Mbota Zwenyati, be dead at 43, leaving behind 4 kids. They say a dead foreigner is more of a convenience to them than a live one. In Deep Sloot, Extension 1, on Tuvelita Street, 20 meters from his home, early hours of the morning, Wednesday, April the 6th, 2022, Elvis Mbota Zwenyati is gruesomely murdered. A minute of silence.
Desire moyoxide imbongo enkulu esola ke udlakela oluqondiswe kwabo kuza kwele South Africa olubangele ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe uElvis Nyathi. Makalale ngokuthula, siziphethe ngebezihamba phambili. Isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe year-on-year inflation sesikhwele sayaphose kukhulu 96.4%. Sokusele insuku ezintathu ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu olwe 2022 Population and Housing Census. UZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Umsekeli kamongameli weMelika, unkosikazi Kamala Harris, usebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.